Soko izika disendaba ku VOA Ndebele.
Olingali vuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we Studio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 9 Nhlangula 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, inani lababulawa ngumkhuhlane we COVID-19 liqhubeka liqansa elizweni kulandela ukubhubha kwabanye njalo abayisithupha kumanani akhitshwe izolo. Ababili abakhululwe ejele ngemva kokuvalelwa ngesikhathi ibandla le-MDC lisakhokhelwa ngumuyi umnumzana Morgan Tsvangirai bathi baza kuya kucele elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa.
President uxoxe labo ngempilakahle yabo, waxoxa labo ngokuthi azwisise ukuthi bekunjani khona entilongo.
Izakhamizi zakobulawayo kanye labasomabhizimusi sebemukele inyathelo elisanda kuthathwa ngama polisa elijonge ukwehlisa ubugebengu osebubhahile elizweni, bachiya abanye bebhubhile, abanye belahlekelwe inotho. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we Studio 7. Inani lababulawa ngumkhuhlane we COVID-19 liqhubeka liqansa elizweni kulandela ukubhubha kwabanye njalo abayisithupha kumanani ayethulwe izolo. Abangamachumi ayithoba minwembili 83 babanjwe igciwane le-coronavirus. Lokhu kwenzakala inani labahlatshwa ijekiseni ye-COVID-19 lisehla nsuku zonke ngezizathu ezijiyeneyo. Ugatsha lwezempilakahle luthi kulabantu abedlula inkulungwane 4237 abahlatshwe ijekiseni le kumanani ayizolo. Kodwa ngesuku ezedluleyo uhlelo lusanda kuqala olokuhlatshwa kwabantu kwakusiba labantu abedlula inkulungwane ezinhlanu 10,000 abahlatshwa ngelanga. Lokhu kwenzakala uhulumende esengezelele insuku zokuvalwa nge-curfew kwedolobho leKwekwe lapho okubikwa kulomkhakha we-coronavirus obukhali ovela kwele India. Ababili abasanda kukhululwa entlongweni umnumzana Tungamirai Matsokere lomnumzana Last Maingahama bathi bazaqhubeka besekela ibandla le-MDC Alliance ngoba yilo elingasusa esihlalweni ibandla le-ZANU-PF. Omunye owabotshwa labo esetheswa icala elifanayo unkosazana Yvonne Musarurwa wathi ekhululwa ejele wasola kakhulu icele likaChamisa waya kwelikhokhelwa ngumnumzana Douglas Monzora. Izolo umnumzana Nelson Chamisa uvakatshele umnumzana Matsokere lomnumzana Maingahama. Bobabili babotshwa ibandla le-MDC lingakehlukani. Umnumzana Matsokere engukhansila, umnumzana Maingahama elilunga le-committee ye-National Executive. Ababili laba bagwetshwa ukuhlala okweminyaka engamachumi amabili ejele kodwa bathe bevalelwe okweminyaka eyisitshiyagalombili. Umthethwandaba we-Supreme Court ngeviki edluleyo wabathola bengelacala lokubulala. Bathi balakho ukumangalela uhulumende ngalolu daba bedinge inhlawulo. Ixuku labantu likhokhelwa ngumnumzana Chamisa liyebona uMatsokere phandle kwendlu yakhe lapho athola umkakhe labantwana bengasekho evela ejele. Umnumzana Chamisa lomnumzana Matsokere babonakale bekhuluma kulumbuthano. Umnumzana Nkululeko Sibanda yisikhulumeli sikamnumzana Nelson Chamisa. Umnumzana Sibanda uchasisele usithandekile Mhlanga okuningi okwenzakale embuthanweni lo kungxoxo elandelayo.
Umongameli uhambe kuhle kakhulu ukwanisa ukuxoxisana laba ababebotshiwe abatholakale bengelacala ngemva kokuba sowukhangelwe ukuthi umantshi wokuqaleni kumbe singathi umthethondaba wokuqala wawuphambanise ukuhambisa umthetho uthumela laba bantu ejele. President uxoxe labo ngempilakahle yabo, waxoxa labo ngokuthi ukuthi azwisise ukuthi bekunjani khona entilongo lokuthi bazwa kanjani ngesikhathi ngokuthi sebephumile njalo waxoxisana labo ngokuthi bakhangelele ukuthi kuqhube bazaqhubeka phambili besenza njani ngezipilo zabo njalo ngemisebenzi yabakade bevele beyimema bengafakwa entilongo kwababili labo.
Kodwa wabona isimo sabo besinjani lamhla bebona umnumzana Chamisa njalo kuyini abaxoxe ngakho?
Bathakaze kakhulu ukubona bevakatshelwa nguPresident uChamisa esimaziyo ukuthi uthanda abantu njalo uyaphatheka kabuhlungu ngendlela ilizwe eliphethwe ngayo njalo ngendlela ilungelo lwabantu malunga labantu ephethe ngayo kuleli lizwe bakhanye benokuthokoza okukhulu kakhulu njalo bethokozela lokuthi baphumile entilongweni besulwa izijejiziso lezi akade bezifakele zamacala abangenzanga. Kuxoxwe nje ngempilakahle yabo lokuthi ejele babonani njalo lokuthi bangafisa ukuthi lizwe libe liqhubekele phambili kanjani.
Umnumzana Chamisa uthe suka lapha siyambona nje lapha kubomabona kude ekhuluma labantu. Ungasitshela ukuthi kuyini kahle kahle ade kwenza lapho abe bhota bhota khona?
Umost ngamela uChamisa usebenza kanzima ukuthi akhuthaze uZulu weZimbabwe ukuthi baphatheke ngodaba lokulungisa ilizwe njalo baphatheke ngodaba loku thola ukuthi bayananzelela njalo bayasebenzela ukulungiswa kwamalungelo abo ngalolu hlobo ulokho eqhubeka esiyaphambili ngalolu daba liyakwazi ukuthi uZulukazi weZimbabwe uyakwazi ukuthi kade simnumzana uPresident Chamisa ulohlelo olukhulu kakhulu olokukhulumisana lokukhuthaza izizalwane zonke nje zelizwe ukuthi phange zikhulumisane kusetshenzwe ndawonye kwakhiwe umkhumbi omkhulu ongaletha inkululeko kuleli lizwe, umkhumbi wezizalwane zonke zeZimbabwe. Ngibone ngani lokho ikwade kusenziwa ngupresident. Siyazi ukuthi uhlelo lwakhe lolu ole Citizens Conference for Change luhlelo olungakhulula elizwe lethu nxa lungakhiwa ngendlela upresident aqhubeka elwakha ngalo.
Lo ke ngumnumzana Nkululeko Sibanda isikhulumeli somkhokheli we-MDC Alliance umnumzana Nelson Chamisa ubexoxa ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Izakhamizi zakoBulawayo kanye labosomabhizimusi sebemukele inyathelo elisanda kuthathwa ngamapholisa elokwalisa abantu ukuthwala izikhali ezifana lemibhobho, ingqamu, induku, imikhonto, amahloka, amarekeni lezinye ezishiyeneyo ngenjongo yokwehlisa ubugebengu osobubhahile kuleli dolobho. Izigebengu ezihlasela zihlome ngemibhobho sezibamba inkunzi ngitsho lasemini libalele njalo sezigqekeze amabhizimusi amaningi agoqela izitolo, amagalaji, amafutha ezimota lokubamba izimota ezithwala imali ezifana lebithwele imali yakwe-Chopies kumaviki adluleyo. NgoLwesihlanu zibambe inkunzi igalaji lako floor eChabalala zadubula owesilisa osebenza khonapho walimala kakubi esifubeni. Isikhulumeli samapholisa kuleli dolobho umnumzana Abednico Ncube utshele inkundla yentathelizindaba zesite ukuthi benza konke abakwenelisayo ukuqeda ubugebengu lobo. Uthi njalo imibhobho esetshenziswayo ingeniswa elizweni ngudlu zivela emazweni angawaqambanga. Untungameli Nkomo Studio 7 uxoxele siphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association umnumzana Thembelani Dube.
Semukele imizamo yonke engabe isenziwa ngamapholisi ukuthi kwenqatshelwe ukugwelegwele lokugebenga nobudlova lobo sobukhona edolobheni lakoBulawayo. Njalo siyakunanzelela ukuthi umthetho wokuthi izikhali ezilimazayo zingathwalwa kawuqalisi namhlanje, uke wabakhona vele eminyakeni edluleyo kumbuso odlulileyo. Ngokunjalo-ke siyakukhuthaza ukuthi umuntu othwele isikhali esingabe singalimaza omunye umuntu ehlelwe licala, abe lecala, ngoba khonokho yikho kubangela ukuthi umuntu engazonda kube lula ukuthi athathe leso sikhala limazi omunye. Kune sikunanzele futhi ukuthi esikhathini esiphilakiso lapha kobulawayo abantu kakhulu laba bathathela abanye bese ngathi abalimaza abanye babangena abanye ezindlini sebethwala kakhulu imbobho. Yebo yeba ngabe bethola amarekeni bethola imkhonto bethola izingqamu bethwele amahloko kodwa ke esesikwesaba kakhulu kathi singabantu abathwala imbobho sokuyiba sebehlasela abantu ezindlini zabo sokuyiba sebecathamela abantu nqa behamba sokuyibo njalo sebegqekeza ezitolo bethatha imali esabekayo.
Akhona yini amanye amanyathelo elibona engasiza
ukuthi sehlise bese nqabele ubudlongdlongo sobukhona edolobheni lakobulawayo? Kudinga ukuthi izakhamiza kobulawayo zibambane lawo amapholisa. Amapholisa la asebenza ngokuzikhandla ngokuzimisela okuqala izakhamizi kazibe yizo eziwuhlabaze ulawo lomkhosi nxa zithe zananzela ukuthi kulezi gebengu ezihlale ezigabeni zazo. Uko wakutsho okhulumela amapholisa uNspeak Tuncube lapho ukuthi izakhamizi kazibe yizo ezisukumela phezulu ngoba yithi esebesisazi njengezakhamizi ukuthi endlini enje lenje lenje kuhleli isigelekeqe kuhlala izigebenga kuhlala amasela ngokunjalo ke kasukumeleni phezulu sireporte nxa kuyikuthi kukhona esikwaziyo ngezigelekeqe lezo. Sibese sithi ke amapholisa lawo nxa ethe ancwetshwe indlebe kasukumele phezulu angadonsa inyawo njalo agijime sibili ngesiqubu esikhulu afike lapho kuyabe kuthe kwabonakala khona abantu abayizigebenga. Ngokunjalo uzafica ukuthi emalokitshini uzananzela ukuthi bakhona abantu ababonakalayo bezulazula ngezimoto lezi zakulezi insuku ama-Honda Fit lama-wishi lapho. Uqakathekile ukuthi ke amapholisa ngenza umbiko njalo ukuthi lapha sibona imoto esiyisolayo enje 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 asukumele phezulu kwenzeka ukuthi enqabele imigulukudu leyo engabi khona. Kube sokusithi ke lapha amabhizimusi nxa kukhona abakusolayo bangabona umuntu lokho ezulazule ngena ezitolo zabo lapho labo bawuhlaba bawulawula umkhosi batsho ukuthi lapha kulo muntu esimcabangelayo esibona ngazani kuthiwa injongo yakhe kayicace kuhle. So ngokunjalo ke sikukhuthazayo ukuthi uzulu lamapholisa akusebenzelana endawonye ngoba izigebenga ngabantu abahlala kithi khonapha sikuthi ngabantu abahlala kwenye iplanet. Labo konapa siyabanye siyabaza abanye bayasifida. So ngokunjalo ke siyakhuthaza ukuthi nxa kukhona esikwaziyo ngezigelekeqe ngezigebenga lezi asukumele phezulu sazise amapholisa. La amapholisa asukumele phezulu nxa isitheza khamizi zawuhlaba umkhosi ukuthi kukhona ezikusolayo.
Umnumzana Thembelani Dube yisiphathamandla senhlanganiso yeBulawayo Progressive Residents Association. Untungameli uphinde waxoxa njalo losomabhizimusi umnumzana Edwin Dlovu othi abamabhizimusi abasahlalisekanga kuleli dolobho.
Silokudana ngobugebengu esibona sobubhahileke edolobheni lakobulawayo lapha bubangelwa izizathu ezitshiyeneyo ezinenge. Okokuqala sananzelela ukuthi umnotho welizwe leZimbabwe kawumanga kuhle. Yikho kungenzakala ukuthi bona laba balembhobho bakhona abasebenzelana lamapholisa kumbe abasebenzelana lombutho abenza ubugebenga bona lobo ngoba phela abantu makhaza kathi izikhali bangazithatha ngaphi. Okwesibili sinanzelele ukuthi uhulumende uvalele imisebenzi eminingi kakhulu abantu bemichova bavalelwe ukuthi bangasasebenzi. So nxa bangasasebenzi akuselandle la yokwenza imali. Silokucabangela ukuthi kungaba ngabanye babo bona labo bakade besebenza emthoveni bebetshayela kumbe bengowindi kumbe besenzani abalahlekelwe amabhizinesi enalawo babangaselo bokwenza. Yikho ke sebengena ke kubugebe ngabona lobo bokuthi ke behambe ke behlomile ke behlasela ke izindawo ezitshiyene ehlanisela ke izitolo lalapho kuthelwa khona amafutha okunatha ayizimoda. Kuyinto edanisayo kakhulu nalesi ibona senzakala.
Njengabo somabhizimusi lifisa luphathwe njani lolu daba?
Kuliqhaza lamapholisa ukuvikela umphakathi. Yibo kumele babone ukuthi sivikelekile ke singumphakathi. Kumele ke kube lamapholisa ke amaningi ke ahamba ekhangela izindawo ezilamabhizinisi kakhulu ekuseni kakhulu kumbe nxa sokuntambama ke bapatrole ke lezo zindawo kwenzela ukuthi ke ubugebenga ke buyehle. Bese sithi ke la uhulumende futhi kangafaki imithetho enqabela ukuthi abantu baziphilise. Imithetho enjalo kumele ayesule avule abantu basebenze avule economy kwe-transport industry kuvumakale ukuthi abamchova labo bangene kube le competition lo zupho abantu sebezikhethela ke ukuthi bafuna ke kugadani. Bese kusithi ke lazi nalezi ezingela ama number plates ama Honda Fit lawo kube le ndlela uhulumende ke abanika ke imvumo esemthethweni ukuthi labo bathwala abantu labo babe ngama taxi ke bathwala abantu bese bezikhethela ukuthi nizagada i Honda Fit nizagada umchova Zakata, uZupco Zakatani, umuntu azikhethele. Ikuqakathekile khona lokho, kodwa ke kuliqhaza ke lakhe uhulumende ke esebenzisa amapolice ukuthi abone ukuthi umphakathi uvikelekile. Ikho kuyadingakala ke ukuthi ke kube lama patrols ayenziwayo ke lapho kuhlala khona abantu lemisebenzini lapho abantu abasebenzela khona, kwenzela ukuthi umphakathi uphephe ngoba ke sithwele nzima ngalesi sikhathi. Yebo kambe okunye kwabangela abo corona bona labo, kodwa ke uhulumende ke nguye okumele abone ukuthi konke kuyalungiswa, konke kuba sendleleni, umphakathi uvikeleke, abantu bavunyelwe ukuthi baziphilise ngendlela esemthethweni, njengokuthi babe lamakhombi ke bachovise kumbe babe lama-underfiti nalawo kuthiwa yimchikachika bayenelise ukuthi basebenze.
Umnumzana Edwin Ndlovu ngusomabhizimusi wakoBulawayo ubexoxa le-Studio 7 ecingweni ekhona le koBulawayo. Okwamanje ngesikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Amaphephandaba lemisakazo yakwele South Africa alodaba lokuthi unkosikazi Goshiyene Tamara Sithole wesigaba seGauteng ubelethe abantwana abalichumi 10, amantombazana ayisikhombisa labafana abathathu. Lokhu kumenze waba nguye owakuqala ukubeletha abantwana abalichumi engasebenzisanga mithi. Obe nguye owabeletha abantwana abaningi, ube ngowemali, owazala abantwana abayisithoba munwe munye 9. Iphephandaba leChronicle lithi umama weChisuma eJambezi, uHenrietta Chuma, ugijinyiselwe esibhedlela elehloka elitshone ekhanda ngemva kokuxabana lomne wabo ocathengelwa ukuthi ugula ingqondo, omgamule wabaleka. Okwamanje sengilichiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele ngeWhatsApp.
Ngiyabingelela lonke ma-journalist akithi ku-Studio 7 khona ngapha e-America, nabo bonke nje abasebenza indawo zonke bengabe Studio 7 besinika indaba ezinhle. Olibingelela ngumothika Ndlovu labalaleli bonke bathwakaza abahle bantu bakithi. Ngikhonseni kakhulu yini indaba singavuli imiqondo yethu bantu bemathebelini komthwakazi, siziyenzele okwethu umthwakazi, isinikele lendo kulandela abantu abasithwalisa nzima abasiphilisa igroup. Ngilitshele into eyi-1 bantu bakamthwakazi, ngitshelwa yimomolikhaya umnankaba lo ngupresident ohlezi esitulweni, nguye umuntu owayesipha ama-orders okuebulalisa abantu ngesikhathi seku-ground. Lakathesi lokhu ebulala kamambi ubulala, baningi abantu ababulawa kuhlungu ngama-orders kamnankaba. So bantu bakithi, asitshelele nto zezimbabwe, asibeni ngumthwakazi ngesandla sikamqondisi nge-MRP.
Yebo. Yebo njani ku-Studio 7 namahlabezulu nje jikele. Ngagade lo okhulumayo. Ya ngithi mpendulo ubaba lo uthi hayi abantu bakamthokazi bengaze bakhala. Hayi kulilungelo lethu baba lathi uthi sikhale. Singama-citizen neZimbabwe thina. Hayi kumele sikhale ma okunye kungahanjiswa kuhle. Into uyabona ukuthi yes abantu singeke sibavuse, but hayi inhliziyo zabantu kumele zithotshwe. Kumele zithotshwe. Lathi sinje satshaywa esikolo singabantwana besikolo, sibuhlungu ngakho lokho. Sitshaywa sivele siyinzalo yeZimbabwe khonana. Lokho ukuthi kuthiwa kulobo bana bavele eSouth Africa, sasingaphi thina, sasingekho. Sikhuluma ngokwenzakale lathi sikhona khona la. Yikho kumele kulungiswe. Ikuzathola ukuthi elizwe lethu leli vele kuzasithathela isikhathi ukuthi kuzokulunga, ngoba abanye bavele umkhumbulo othile, omba abanye belomkhumbulo othile. Asifuni ukubambana. Ye basibambaneni, sivusa ilizwe lethu, yikho lapho sizalulwe khona. Kumele silungise ubaba lo nxayeni sithi kusinaze sakhala sivuke siyenze sizenzele. Yena akasitshela ngama-projects asewenzile esigabeni sakhe lapho asuka khona, sibone sibili ukuthi hayi indoda iyadonsa. Hayi thina ezethu inhliziyo ezibuhlungu. Anti uyabona ukuthi lakathi esinxa sikhuluma ngelitshe leli, abantu bathi litshe lijontshiwe. Hayi kalujontshwa, lithethwe yibona bababusayo abazama ukuvala ubufakazi babantu abababulalayo. Ngakho ngokunjalo kumele lathi sikhale, sitsho ukuthi hayi phendukisani litshe lethu, akulungiswa kukhulunyiswana. kulokuthi bebeleke bethatha.
Sanibonani balaleli nabasakazi be-Studio 7. Mina into nje sangimangaza yile yokuthi ma kufaka itshe lesikhumbuzo lapho ebhalakho ibelokhu likhishwa, ukuthi lo muntu olikhiphayo uphezu kwakhe, uphezu kwayiphi into, uphezu kokwenzani. Yinto nale engigidayo ukuthi kati lelo lisho litshe likhishelwane. Ngubani nalo ovele alikhiphayo, othi likhiphelani, sizathobani? Hhayi bo, le into angiboni kwinto elungile leyo. Laba abantu bahamba kabuhlungu, bahamba isikhathi sabo sokuthi bahambe emhlabeni singakafiki. So ma ngabe futhi sokuzothi ma sebelele kube kukhishwa itshe labo eliyisikhumbuzo, elizoba isikhumbuzo la kubantu abethu, ukuthi ma ngabe abantu abethu sihamba nathi emhlabeni besale kuyisikhumbuzo sabo, kusale kuyihistory yabothi ngonyaka othile kwakwenzeka into enje, ngonyaka othile kwenzeka into enje. So kuyofika omunye umuntu afike nje ayikhiphe nge-2 minutes, kube le into ithile yakhiwa iqede imali ney'nkulungwane ney'nkulungwane ezakhe leyo nto leyo. Kusho ukuthi lo muntu oyikhiphayo ngumuntu vele ovele ayazi ukuthi le nto izosala isikhumbuzo, leso sikhumbuzo esiyomhlukumeza yena, okuwuye futhi owathatha imiphefumulo yalaba abantu. Bona laba abantu abakhipha lelo litshe, lelo litshe lelo, kusho ukuthi nako lo isinyama siyabalandela, sizobathola, ngoba laba abantu bahambe ngenhliziyo ezibuhlungu. Namanje balele, mange bangabalele, mangabe baduduzwa lapho, omunye afike ekhiphe ingubo yabo phezulu. Uyayibona ukuthi laba abantu bengake inhliziyo zabo zikhululeke. Mpela lo muntu loyo angazi ukuthi uhulumeni walapho eZimbabwe, uhulumeni wethu uthuleleni, uthuleleni kwenzeka into enje, akakhuzi ngani. Oro singathi sishaya induku, sithatha induku siyifihle emqubeni, vele uhulumeni nguye owenzayo lokho. Kungayisikho ufike ngabe kuqondane naye, ngabe kudale ekuphakameni. Akusikho ukuthi litshe liyokhishwa, likhishwe liphindelelwe, likhishwe liphindelele, athule avale umlomo abheke eceleni. Huye isenzo sakhe leso, singakufihli lokho, isenzo sakhe lokho, kwenza vele ngamasibomu, akwenza avala ukuthi kuyosala kuyihistory enjani kuye, ngoba lokho kwenziwa nguhulumeni. Uhulumeni lo okwakumele ukuthi ngabe uyasivikela, kodwa kwaba nguye osibulalayo. Hhayi, uhulumeni loyo loyo angazi ukuthi uyobusa nini, angazi ukuthi uyophuma nini, angazi noma uzophuma sokwenze njani, ngoba inhliziyo zabantu zihlukumezile. Asikhethi kwamanje ukuthi yebo ezamaNdebele uzihlukumezile ekuqaleni, kodwa kwamanje uhlukumeza kwasani. UyiNdebele, uyishona, ngumtonga, ngumvenda, ngumsuthu, konke nje lapho kulelalizwe. Uhulumeni lo sekasithathe wasifake egehena, ubona ilizwe lingalamali, kuthiwe ilizwe lingalamali, amazwe wonke namali. Phela le ibhonda kusimali lokho, iphepha nje sampuli yokuthi lokho kwaba imali. So lokho ukuthi ilizwe linganamali, liyabona ukuthi manje bebesebekhala ngokuthi abantu abangaphandle bezwe bezo-investa. Bazo-investa kanjani lapho unganamali khona? Uzo-investa kanjani imali yalapha ezweni? Ungeke uze uyithathe uyengena naye kuzwana, ungeke uze uyithathe uyengena naye e-South Africa, ungeke uze uyithathe uyongena naye e-Britain, kodwa iphelela lapho nje around lapho. Imali bani leyo leyo? Imali bani leyo? Angithi imali yokuthusa, yokuvala thini silapho ngaphakathi eZimbabwe? Kuthiwe kunemali, akunamali eZimbabwe. Sikazikhohlisa, ayikho, akuna sente eZimbabwe, akuna fakol.
Sanibonani, sanibonani ku-Studio 7. Hayi, siyabonga, siyabonga indabeni isithumela zona. Hawu, ujabu uthobela lana e-Brown Fisher. Hayi, ngibonga kakhulu indaba ezinhle nisithumela zona ku-Studio 7. Kodwa akikhona into engixakayo lapho, nakuthiwa amatshe ayatshontshwa abantu abashonayo. So engatshontshwa kanjani? Kanti ngoba uhulumeni ukhona ugade yonke into, uyomela wona ukuthi abantu bakhe baprotekta njani. So nawe ukuthi amatshe amathuna esikhumbuzo ayatshontshwa, kusho ukuthi obvious uhulumeni akafuni ukuthi kwaziwe ukuthi umlando wahamba kanjani, babulala abantu kanjani. Uzama ukuthi yena ehlale eclean izandla zakhe zimhlophe, kathi nguye wabulala abantu. Uma sokufakwa amatshe, yabona ukuthi kusho ukuthi kuzovela ukuthi babusi ngendlela right. Ngiyabonga.
Livuka njani basakazi baka Studio 7 kundawana zonke ze America khona ngapha likhona. Thina sibona umqando osusihlasile. Igama lami nguPeter. Ngisesen Joseph ngithi mina lapha sithwaliswe izima intengo sezikhuphuke kumangalisa angazi kumbe uhulumende lomthetho zami ukufaka uzaphathisa kodwa hayi ngendlela into sezidura ngakhona siboni kunzima into ziyakhuphuka ziyimuva ziyaphambili njalo le mali yakhona ingekho akuzima ebantwini abantu bathwele nzima lanxa bedobhile emasimini kodwa-ke khonoko okuncane bekuzabancedisa manje ama-basic commodities lafana labo othukela osawudo osebha konke khona khona amafutha okuphekisa kuzaba dulela kakhulu. Siyacela uhulumende ukuthi umthetho wakhe awubambe kahle usebenze ngendlela eyiyo enceke ungaphathisa izakhamisi. Ngijike kuya phana St Joseph unjani umfundisi wami Santumbani osonthi ZCC ngithi uhlaba ngani David uvuka njani le muli yakho. Ngijike kunale St Anona lo mama mozala mina ngithi philani likhokhobe linazelele iCOVID 19 ayihambanga lokho siphakathi kwayo. Siyacela lonke lezinanzele umanager uThabano kaJiani ose St Joseph kwaBidi uDudu ngithi philani madoda lizibambe kahle.
Lawo ke bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezelemelika, lokhu bekhona kwelemelika abangafuni ukuhlatshwa ijekiseni ye-COVID-19 ngezizathu ezithiyeneyo. Iningi labangafuni umjovo ngabasekela ibandla lama-Republicans. Sixoxele isizalane seZimbabwe esihlala ngapha kwelemelika umnumzana Dan Moyo ukuze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Umnumzana uJoe Biden udeclare inyanga kaJuni le as i-action month lapho azoyenza khona wonke okusemandleni akhe ukuthi akhuthazise uzulu wonke we-America ukuthi ayovaccinate-wa ngoba yesu uthagete inyanga kaNtulikazi especially i-July 4th i-independence holiday yalapha e-America enkulu kakhulu kulapho athi yena ufisa ukuthi abantu ba-celebrate i-independence sibekhululekile. So the way esingawuthi kwenzakale lokhu ukuthi kube labantu abaningi asebevaccinatiwe. And i-target yakhe umnumzana uBiden ukuthi at least 70% yabantu babe sebevaccinatiwe by July 4th mayibuya. I think inzima yona inamba leyo ukuthi ayithole ngoba kule resistance ebantwini abaningi abangafuni ukuhlatshwa i-vaccination day abangathi bayasola ngento eziningi ngayo nje abanye nje ngabangabhiliviyo nje ngakulo leli gciwane leli even though bebona ama-statistics akhombisayo ukuthi ligciwane leli liyabulala ngempela kodwa abanye bayahesitate either bazitshela ukuthi bona abasoze babanje leli gciwane and njalo abanye bathi abathembi uhulumende abathembi nala ma-vaccine ukuthi into yonke yakhona nje kulama conspiracy theory amaningi but okusalayo ukuthi most responsible people basebeqali bahamba bahlubili bayejova i-vaccine le khona njengoba nisitsho nje sekulama-state angu-12 abalisela yabo-Maryland Massachusetts asebele over 70% abantu asebevaccinatile.
Ungasela ukuthi ngalokho kwenzakalayo kuyathembisa yini ukuthi igciwane leli lizahle lihambe nxa abantu sebehlatshiwe baba baningi kumbe ligciwane sizabona livuka njalo ngomnyaka ozayo kumbe siphi isikhathi nje?
Mina umbono wami ukuthi igciwane leli sizophila lalo for isikhathi eside. I think lizoba seasonally njengeflu etholakala kuwo wonke unyaka nje kusiya ngokuthi kudola okunganani and sometimes futhi kutholakala ama-different variants ayo iflu. So i-COVID layo ngibona mina izoba njalo ngoba ama-vaccines akhona lawo akukacaci ukuthi ungavaccinate uba immune for isikhathi esinganani. So akwaziwa maybe by next day or in 2 years time i-vaccine leyana iyawena off emzimbeni wakho and then imakukuthi igciwane leli lokhu elisasekhona ngoba baningi I think abangasoze bavaccinate so baningi futhi abanye abangalithwala leli gciwane but bengabi lama-symptom esingathi ngama-carriers ayiba-affect bona but bayakwanisa ukuthi balithelele omunye and umuntu angalithelelwa-ke lelo gciwane kungenzeka ukuthi awubambe futhi umkhuhlane lo. So mina ngokubona kwami umkhuhlane lo we-COVID awusoze uphele.
Lo-ke ngumnumzana Dan Moyo isizalane seZimbabwe esihlala ngapha kwelemelika ubexoxa le-Studio 7 ecingweni esedolobheni le-Reston esigabeni se-Virginia. singakagqibi uhlelo lwalamhlanje ke sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Inani lababulawa ngumkhuhlane we-COVID-19 liqhubeka liqansa elizweni kulandela ubhubha kwabanye njalo abayisithupha kumanani ayethulwe izolo. Ababili abakhululwe ejele ngemva kokuvalelwa ngesikhathi ibandla le-MDC lisakhokhelwa ngumoya umnumzana Morgan Tswangirai bathi bazakuya kucele elikhokhelwa ngumnumzana Nelson Chamisa. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande ngesithi asidibaneni njalo sikhathi sinye kusasa.